Kuyadanisa kakhulu khonoko gande emumeni osikiyo lo njengoba sisemumeni kahulumende i-new dispensation nalethi kiyo kuyasidanisa kakhulu ukuthi ngaphandle kokuthi abantu laba bancedise umongameli omutsha uMnangagwa ukuthi asebenze kodwa bona bafuna ukuthi bayehlulekise uhulumende wabo kodwa akumangalisi khonoko gande indaba le isendabeni yomhlabathi amadoda la alokhu esilwa indlela umhlabathi wathathwa ngawo bethathela umhlabathi ngoba amakhiwa yiwo ayenomhlaba wodwa into esayilwelayo vele saleli umhlabathi saleli umhlabathi ngoba ukhumbule ukuthi ubaba uNkomo wayethi xa ufuna imali phendulela imali ethi elima yibo lapho kuphuma khona imali ungakhangela kanti zakunika isibonelo sendawo zakithi ngapha kwabonyama Ndlovu Jolojo kwakungamathiwa ophilosofa ohudi labo Martin Oz labantu yibo bodwa kuphela ababekhona kathethi ungakhangela umhlabathi uthethwe so hundreds and or thousands of families bakhona phana bathi abantu bathole indawo zokuhlala indawo leyi yayingeyabalutshwane amakhiwa abuhlungu ngakhonokho kodwa mna ngithi uhulumende asingakhali kakhulu ngama-sanctions asisebenzenini uhulumende kumele abe le ndlela zokukhawunta ama-sanctions.
Siye kuwe baba Mkandla, ubaba uGawula uthi ama-sanctions abangelwa ngumhlabathi. Uthini wena?
Kungaba kuyikholo lokho sibili kodwa ke ngibona ingazana ama-sanctions abekelwa abantu abahamba bayawacela yibo abenza kwaba lama-sanctions aso voluntary ye-America kodwa lokhu kani kwakusenziwa phela kumbuso kamgabe nothi le i-new dispensation kumbe le-new republic asikwazi ukuthi izijeziso zangikhona zona lezo ngezani kodwa ke kwaye singakhuluma ngawo kakhulu kangaka kube kanti wona vele akhona kumbe kawakho antiyena uhulumende kuyemele zaapruve yena yedwa ukuthi kashiyena lwana wokuqala lwana lo sengomunye uhulumende le so lo uhulumende omutha lo woneni wenzeni yiko into emele eqakathekile ukuthi ikhangelwe uhulumende nalokhu akho ukuthi emele kulokhuluma ngama-sanction athi kayena ngazilungiselele ukuthi khona yena uhulumende omutha ngasoze belokhethwele into endala
hayi kuyezwakala baba Mkandla. Iqiniso ukuthi ama-sanctions awacelwanga bafakela ilizwe ngoba idale leMelika lahlala phansi labona ukubana hayi kumele sithathe lezo zinqumo hayi singasamojike isikhathi silapho othi sibuyele njalo kubaba uGawule. Baba Gawule, umzwile lapha uMkandla uthi hayi ama-sanctions siyabona kodwa ke asikhangeleni phambili uthini wena?
Mina ngiyavumelana lo mkandla ukuthi sesikhale kakhulu ngama-sanctions. Ama-sanctions la kanti ngasoze asuswe vele ngabantu laba. Abantu laba abanyindezela abasinyindezelayo abathathela ama-resources ethu lapha. Thina silakho konke inothiyothi silayo la asisebenzekini siqedele i-corruption. I-corruption yesilimazayo kanti. I-corruption ilizwe lethu yasoze liye phambili nge-corruption. I-corruption yesilimaza kakhulu. Siyakazi siye phambili asiluyisele i-corruption sikline aphi ethu. Senzela ithi indawo ilizwe lethu lihlanzeke abuzabona la ma-investors ekuye gijima yonke into siba asikhulumeni sisenza okukhala ngama-sanctions lawo soze kusincede kususe ndawo ngoba ama-sanctions lawo soze asuswe laba bantu bafakele indaba yeland ukuthi bathathelani umhlaba wethu ngabe funa umhlaba uye ngabantu abalutshwana amakhiwa ophilosofe labowoodi labo-Martin Oz ngoba bathathe babekhona umhlaba wonke usethu siyagwala iganga yonke umhlaba wonke nalo wabantu abathathu abantu abangu-4 kathesi ungathi ilizwe lalingelethu lelo ibalwele umhlabathi umhlabathi wosawulwelayo sawuthatha kumhlabathi lanxaka kumbe sathatha ngezinye iindlela ezinye ezisiza bafuna ukuthi lapha kodwa sawuthatha umhlabathi kumele siwuvikele njalo sibese sibumba umnotho wethu phezu kokuthi kubele singabi nge-corruption.
Hayi isikhathi sesingasavumi ungasigqibela uhlelo Mnumzana Mkandla.
Hayi siyabonga kakhulu ngohlelo oluhle kangaka. Siyabonga sibili hayi ubeke kuhle la uGawula laphana. Sesicela ukuthi khona naye umngameli lo engabe lokhu ekhala lapha ngama-sanction nalawo. Kuhle kakhulu inkundla enjengayona le iyasibonisa okuyikho kuliphutha nokungathiwa kuliphutha nokuthi lathi singakhula njani. Kodwa ukuthi kuleko esikhala ngengoma yokuthi kulama-sanction. Hayi mina mbona ngazani kuyabe kungaqondanga. I-corruption le ekhulunywayo le hayi kanjele iphele. Kule mali lapha ezahamba labanye abantu kwakwamanye amazwe kwathiwa khona kuyaziyalandelwa asizwanga lutho ngazo ukuthi zagcina zitheni lezo mali. So yikho khona lokho okwenza phela ukuthi khona sibe lokho esikhala ngayo nali ndlela. Ngalokho-ke kuze kuphele konke lokhu lade kasizikhangeleni ngaphakathi kwethu ukuthi senza into eqondileyo yini.